Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7. Ngomvulo mhla ka 6 kuMfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhwelelani ifiwe lingakhwelanga. And bona what are the authorities saying ngokukhwela kwemchova, because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries awa increasewanga yet imchova ikhwelile and we have to go to work.
Abezimota ezithwala uZulu koBulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents.
Company endala imchina yangkhona la isimdala, so ngeka ukubana imchina leyo i-renewe kubuye i-technology entsha. So kufunakalayo ke khonapho yikubana kube lama partners ne-process yokuthi lama partners angasincedisa ukubana si-renewe i-plant.
Inkampani yekhansili yakoBulawayo epheka utshwala eyingwebo Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi yokwelapha elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abezimota ezithwala uZulu koBulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents. Intengo yempahla eziningi ezidingakala empilweni yansuku zonke yabantu layo ikhuphukile kubangelwa ikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kanye lokuqonga kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa le-bond note. Iningi lithi selizibona libuyela esimeni somnyaka ka-2008 lapho abalahlekelwa zimali eziningi basala bephethe amaphepha angatsho lutho. Intathela izindaba yethu uBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intengo yokudla kanye lokunye okusetshenziswa nsuku zonke ezimpilweni zikaZulu kuya kukhuphuka okungela mkhawulo kungela ndlela yokukuvika. UZulu sephilela evalweni lokulahlekelwa yilokhu asekusebenzele iminyaka eminingi ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abahamba ngezimota ezithwala uZulu bavuke bebona amaphepha ebazisa ngokukhuphuka kwentengo yemichova. Kungasikhatshana babona intengo isikhutshuliwe. Amafutha ezimota aya elokhu esilela njalo esetholakala emikambo yensitha ngoba emagalajini kulendwendwe ezingela mkhawulo. Unkosazana Amanda Moyo uthi imichova yona ikhwelile kodwa iholo alikhwezwa, ngakho uhulumende kumele angenele kulokhu ngoba nguye yedwa olamandla.
Ikhwelelani ifiwe lingakhwelanga. And bona what are the authorities saying ngokukhwela kwemchova, because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries awa increasewanga yet imchova ikhwelile and we have to go to work.
Umnumzana Dumisani Mpofu osebenza ukuthengisa amafutha ezimota ngudlu uthi bona akula abangakwenza ngoba bedinga impilo. Umpofu uthi abamagaraji bayabazisa bebanike amafutha bona bethole imbadalo encinyane lapha.
Fiwe ligcwele emagaraji la ingafika. Basifonele ingaveli be deliver ba tell imota kumbe 5 uze kuthwa siphelile sebefonela thina ama dealer sesithatha ngezigubhu sikhiphe sesithengisa pa ne black market diko siphila khona akula into esingayenza.
Abanini zitolo bona bakhala ngokukhuphuka kwentengo yemali yakwelemelika mihla ngemihla okwenza behluleke ukuthenga impahla zokufaka ezitolo zabo. Izitolo ezinye zikhuphule intengo kaningi ngosuku olulodwa, ezinye zicine zivala ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa yimali. Umnumzana Nkululeko Mhambi uyalandisa.
A situation le inzima le, because ama rates akhuphuka I think every minute. Thina ama retailers abezitolo ezincane we end up closing. I spoke kubangani bami abayi 3 namhla bavulanga because ama rates lawa.
Abasebenzisa imota ezithwala uzulu basebunzimeni obukhulu ngoba intengo eyiyo eyeqiniswa bengasayazi ngenxa yokukhuphuka kwezinto. Abahamba imango emide bona bakhangelane lobunzima ngoba imali abahamba ngayo bengelaqiniso lokuthi izabaphendukisa. Imikambo yensitha yamafutha yona isihle yavuka njalo ngokuthengisa amafutha ezimota ngentengo engaba ngamadola amathathu kulitha eyodwa yepetulo. Njalo abahamba ngezimota bathi akula abangakwenza ngoba bewafuna amafutha kodwa bengawatholi emagalajini. Kukonke lokhu, uhulumende ungenela ngokukhuza abantu ngokuthenga kakhulu besiyabeka emakhaya esithi akula sizathu sokwenza njalo kodwa uzulu kakukholwa lokhu uqhubeka ethenga. Impahla esilelayo igoqela ukudla, amafutha ezimota kanye lamaphilisi emavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Intengo yempahla yendlini isiphindwe kathathu kusiya phezulu okuyinto eyethusa uzulu njalo ilakho ukubangela ukuthi ukungahlaliseki kuqhubekele phambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, inkampani elungisa amafutha okupheka eSFS Wilma namhla isole osomabhizimusi abathengisa amafutha ayo ngentengo ephezulu isithi lokhu akukho emthethweni. Ezinye izitolo zibikwa zithengisa isigubhu se-2 liters nge-$10, kodwa inkampani le ithi isigubhu kumele sithengiswe nge-$3.70. Ithi njalo ilakho konke okudingakalayo ukulungisa amafutha enela isizwe. Ngokunjalo ithi uzulu akumelanga esabe lutho. Umbiko we-Surface Wilma lo uza ngesikhathi intengo yempahla ezitshiyeneyo iqhubeka iqonga mihla namalanga. Imbadalo yomtshova layo ibikwa ikhwelile namhla isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents kobulawayo. Untungameli Inkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Reginald Shoko ukuthi kuyini okubangela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla lokhu.
Lokhu kucale ngemva kwe-monetary policy eyathulwa ngugovernor eviki ephelileyo, ikakhulu bekhala ngokuthi uku-ring-fence akwenza i-US dollar ne-RTGS kwenza abantu bapanika in terms of the value of ama-RTGS transaction nama-balance abalawo ama-bank abo, ngoba bebona ngani i-explanation ayinikayo ikhombisa ukuthi yena akutsho ukuthi bond le-US dollar ye-1:1 akuyisikho njalo sokuphelile. Abantu babesebona ngani ukuthi gcina ivalu kwabo yikuthi bethenge izinto behlale bele stop, whether nakabhesi commodities oba kuyili commodity angayithenga ayigcine esabona ukuthi kungabe kuhamba njani. Lokwenze ukuthi sibone siba le more money chasing a few products on the market, okuzakhweza ukuthi kuyakhweza ama-prices. Kuyinyo reason why ama-prices ehambe phezulu. On the other hand is that people generally they are now trying to offload ama-bond notes ukuthi begcine ivalu in foreign currency. So lama-shop lawo azama ukuavoid abantu abawo-floatayo bayokhweza ama-price so that they maintain value, irrespective value. So generally it's a panic that is within the economy that we are facing at the moment. Ukuthi wonke umuntu uzama ukugcina ivalu ngoba ugovernor wehlulekile ukwanika i-confidence yokuthi ibhondi lakhe lokhu elisasebenza njengoba yilo. Ikakhulu yesetsho ukuthi hayi ibhenki kayiseparate ama-akhawunti.
Ezinye izitolo kazisamukeli ibhondi kanye lokuswayipa nxa uthenga ngekhadi lebhanga kazisakuvumi, zithi zifuna idola leMelika phambili. Ngitsho labathengisa amafutha okupheka abaphiwa imali yaphandle kwelizwe libhanga elikhulu lelizwe. Yinto ebahileyo yini la khona ngapho kobulawayo?
Ya kulamashop asesitiko khona certain products bafuna ama-US dollar. Ungakuzwisisa kuhle kuhle kuyukuthi veli product yangibona bayi-importile kumbe yile serious import component. So babesenzela i-restocking into ekhona kathese sikhona. Ungule kulama-pharmacies la kathese asesithi asefuna i-US dollar zeminye imithi esingelayo phela. Into esiyenzakele evuleke enzakala kathese. Sesilabo somabhizimusi esingathi bangamagolosi. Bengazwangani kuyakhwela lutho. Lokwakho okungala component ye-foreign currency usekhweza ngoba yonke into i-fluctuations iyakhwela. So okunye okuqakathekileyo ukuthi osomabhizimusi labo bame ekuncedeni lokusebenzeni akhona ukuthanda ukuthatha advantage yento ezebe zikhona.
Lo ngumnumzana Reginald Shoko ucubungula ezomnotho, sixoxelaye ekobulawayo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inkampani yeCouncil yakoBulawayo epheka utshwala eyeIngwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emzameni yokuyivuselela ngokuqala ithole imali yokuthenga imitshina emitsha elakho ukukhulisa ibhizimusi ilizwe lonke. Intathendaba yeStudio 7, Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Idolobho lakoBulawayo selafakwa kuhlelo loluhlu lwezigaba zelizwe zamabhizimusi aqakathekileyo olubizwa ngokuthi Special Economic Zone, okukhangelele ukuvuselela amankampani athile asedolobheni leli asavalayo. Umqondisi weIngwebu Breweries umnumzana Johannes Gumbo uthi imitshina yenkampani isimidala, sokudingeka imitshina yakulezi insuku elakho ukuvuselela lokukhuphula izinga lokusebenza.
Isikhalazo sethu njengeNgwebu, iNgwebu yikampani yakoBulawayo, endala yakoBulawayo, yikampani ele brand evisible, ibrand eqinileyo njalo elempilo masikhangele le future. Kodwa okwenzakala kwakathesi kubana njengoba ikhampani leyi iyikhampani endala, imitshina yangikhona la isimdala. So kudingeka ukubana imitshina leyo irenewe, imitshina leyi kwi-technology entsha. So kufunakalayo ke khonapho yikubana kube lama-partners, process yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana si-renewe i-plant.
Ugumbo okwamanje uthi baphakathi kokudinga abatshali bemali ekuzameni ukuvuselela inkampani le ikhule iye phambili. Ethi bakhangelele phose inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola ekuvuseleleni inkampani le.
Lama partners, le process yokudinga ama partners angasincedisa ukubana si-renew plant and then maybe give iNgwebu a national character, a national outlook as a business.
Usomabhizimusi wakoBulawayo unkosazana Beauty Bule uthi lapho imali isitshaliwe, iNgwebu Breweries bakhangelele ukuba umsebenzi wamathenda okuvuselela uBulawayo aphiwe osomabhizimusi bakoBulawayo hathi kwezinye indawo.
Sikhangelele ukuthi iBulawayo ikhule. Ma ikhula ikhuliswa ngabantu abaningi, kanti kakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelele ukuthi nxa kulama tenders abuyayo abenefite kumbe asize abantu abe local first, then nxa ukuthi sokuswelakile abe local sesingayaphandle.
Omunye wabosomabhizimusi uThembi Nkosi wena uthi kuhle ukuba lama special economic zone, kodwa akuvule lawo mankampani avalwayo avuselelwe ukuze singathathi isikhathi sisakha.
Special economic zone angixabani layo, iqondile kakhulu ukuthi sibe nayo. Kodwa impendulo ngiyithole kahle ukuthi wona lawana amakampani esivele sinawo amanye amaningi angasebenziyo, siwathathe siwafake kulolu hlangothi ele special economic zone. Sizananzelela ukuthi asisobe sithathe isikhathi eside sisakha, kodwa sizathathe isikhathi esifitshane sesisenza iproduction njengoba sifuna kudliwe phela.
Ikhansili yakoBulawayo ithi iphakathi kokuvuselela inkampani yabo, njalo uhulumende usethe wakhetha indawo zamafekithali ezibalisa iBelmont, iDunnington, iKelvin leImvimila ngaphansi kwemithetho yelizwe ukuba abafuna ukwakha amankampani balakho ukwenza lokho ngaphansi kohlelo lweSpecial Economic Zone. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi sokuzamela kugunyulo izisebenzi zakhe phansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho oluthiwa Transitional Stabilization Program. Inzuzo kahulumende eyingxenye eyisilinganiso esingamachumi ayithoba munye i-90% iya ekubhadaleni iholo lezisebenzi zikahulumende. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uhlelo lwe-TSP wazise ukuthi kuzamele kugunyulo izisebenzi ezizahlonyiswa ngolwazi lokuzisungulela amabhizimusi azo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council eyiyo eyokukhulumisana kukahulumende lezisebenzi zakhe umnumzana Richard Gundane uthe uhulumende kumele akhulumisane lezisebenzi lezi andubana athathe amanyathelo.
All right, udaba lolu kumele ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi izisebenzi zona zinama expectations aso. So kumele ukuthi kube yi-consultative process eqinileyo, bathatha isikhathi sihlale phansi amahlanganiso ameleli izisebenzi zikahulumende, sihlale phansi sizwe ukuthi kanti njengoba sebefuna ukwenza lokhu nabafuna ukuthi babuyenze, njalo impumela yangikhona abayifunayo yiphi, lathi sibatshele ukuthi umumo wezinto umenjani. Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu babe besemsebenzini, umuntu angasela umsebenzi khathesi kanti uzaphila njani. Bakhona labo siyakwazi ukuthi abafuna ukuthi nxa bengazi ukuthi inzuzo yangikhona injani, imali abazayitholayo injani, bangabuya sibile bathi hayi sinasifuna ukuthi imsebenzi.
Siyabona ukubana udaba lolu selukwe lwaphathwa kwathiwa khona zikhona ezinye izisebenzi zikahulumende ezapho ngokufakwa nje ezingayaziwayo lokuthi kanti vele umsebenzi wazo kuyini. Ithini ngazo lezi zisebenzi?
Ayikho engutshoyo ke ukuthi baze baqatshwe uhulumende ubekwazi khonokho. So kuqakathekile ukuthi nxa umsebenzi wabo ukhona, ngisho mina kangiboni ukuthi umuntu engaqatshwa ukuthi aphonge uthathe imali engasebenzi. Hayi, lokhu kasikuvumeli phela, ngoba yikho ukuqeda imali kahulumende. Ukuthi nxa kuthiwa khona uku-payroll kodwa umsebenzi wangikhona vele ungayenzi lutho, hayi, lokho kasikufuni lokho. Ngoba imali leyo esikhuluma ngayo kumele ukuthi ihambe iyesebenza umsebenzi wokuthi ibhadale abantu abayenza umsebenzi. Manje nxa sekuthiwa khona kulabantu abaphonge ukuthatha imali bona behlezi bengasebenzi, hayi, kayisikho khonokho, khonokho kasikuvuni. Kodwa-ke nxa kuyikuthi kulabantu kuthiwa khona bangeniswe umsebenzi lo hulumeni, umsebenzi wangikhona bewuyenza, umsebenzi besebenza sibili from 8 to 4 every day.
Lo ngumnumzana Richard Kunjane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council, bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGweru. Live Talk lamhlanje silengxoxo lomkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngesimo esiseZimbabwe. Lani balaleli lithole ithuba lokumbuza imbuzo ngalesi simo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iKomiti yebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba emhlabeni jikelele eCommittee to Protect Journalists ikhuthaza uhulumende weleBulgaria ukuthi acubungule imbangela yokubulawa kwentatheli zindaba yomsakazo kamabonakude we-TV walelo lizwe, uVictoria Marinova obulewe ngempelasonto. Umongameli Abdul Hamid wakweleBangladesh usesayine umthetho we-Digital Security Act obonwa ngabaningi kakhulu abezindaba njengomthetho oncindezela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kanye lokuvimba uzulu ukukhululeka, ukutsho umbono yakhe enkundleni zebulenjini ezinjengabo-Twitter, Facebook lezinye. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi elizweni. Inhlanganiso le ithi lokhu kubangelwa inkinga ilizwe libhekane lazo kwezemali kanye lokuqansa kwentengo yayo sokuzaphazamisa ilungelo lokwelatshwa elizweni. UMavis Gamose thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada bathi kulilungelo lakhe umuntu wonke ukutholiswa ilungelo lokuthola usizo kwezempilakahle ngentengo ephansi njalo ngendlela eyemukelekayo. Bathi bakhathazekile ngodaba lokuba kusukela mhla ka-5 Mfufu uZulu osebenzisa ama-medical aid card ukuhlawulela lapho beyedinga usizo kwezempilakahle sebesalelwa ukwenze njalo. Esinye seziphatha amandla senhlanganiso yezada le uDr. Sikhululi Ngwenya uthi kuyadanisa lokho osekubonakala elizweni imithi ingasatholakala ezibhedlela la kumavinkili athengisa leyo mithi ama-pharmacies.
NgokuseZimbabwe kuyazisa usizo, uyathola ukuthi imali yangkhona ukuthi uyibone kayibonakali efunakala yangkhona. Ama-pharmacies amaningi afuna ukuthi abantu bethenge ngama-US dollar. Abahola ama-US dollar balutshwane, so ukuthenga imithi yangkhona kuye sokuhlupha.
Ngawo le medical aid pharmacy uyahamba kiyo kwisikhathi bayathabala. So-ke sicela ukuthi uhulumende ekhangele izindaba zonalezo ozokuthi kanti imali indaba sengasathengi.
Lokwenzakala elizweni lapho intengo yakho konke iqansa, uDr. Ngwenya ethi kungokunye okuzokwenza baphazamiseke abathatha imithi yabo.
Sizabona futhi ukuthi abantu abaningi sokuzahlupha ukuthi eqakathekise ukuthi ethenge amaphilisi yini adulayo kumbe ethenge impuphu lethukela. Okungcono yikuphi? Ngoba amaphilisi azabe enathwa ngowe wedwa, abanye emulini awasoze bewanatha. So kezahlupha ukwenza yenza abantu abaningi betholakale bengasathengi amaphilisi bedefaulta kuma-treatments abo.
Ukuqonga kwentengo yemithi, uDr. Ngwenya uthi kuzaphazamisa impilakahle kaZulu weZimbabwe.
Le ndaba yena leyo kuthi kumele ulokhu ubhoda udingana la maphilisi, bhoda ungatholi izinto ezihluphayo zinalezo. La ma-prizes angikhona awemaphilisi atholakala yangikhona asekhwele kakhulu othi kasathengeki ngeningi labantu. So izinto ezisihluphayo zona ezenza ukuthi sithi kuhulumende akakhangalisi izinto zonalezo, kubonakala ukuthi kungayenzakalani.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka kwakhe ngesehlakalo sokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies.
Udubo lungakabi khona kwakumele beqinise sibili i-foreign currency esikhuluma ngayo ukuthenga imithi le. Siyidinga, sithenga imithi esilungiswe kudala. Kwakungabanjani ukuthi ngabaqala kudala ukuthi benike amakhampani la alungisa imithi ukuthi beyinike bebanike i-foreign currency naleyo ukuthenga izinto ezifunakalayo la nxa kulungiswa imithi. Ngayi imithi kayishota, ngayi khona ezibhedlela langaphi langaphi. Kuyadanisa sibili ukuthi ubone ukuthi abantu abaningi izigulane siyagula sibaningi, abale amachukela ama-BP lakho konke. Uze kuthiwa khona khonoko okuphilisayo empilweni yakho akusatholakali.
Usola uhulumende uNdlela ngokungazinikeli ukuqakathekisa impila kahle yabantu.
Njengabantu ababusayo siyabazi, siyababala sibili ukuthi nxa engagula uya emazweni isiyolatshwa khona le lapho kule mithi lakho konke. Kodwa yena ukuthi ebona ukuthi hayi njengoba mina ngihambile ngaya ngale ukuyolatshwa, kungenzekala njani ukuthi ngilungise okwangikhaya lami ngilatshwe ngikhaya? Ngabakwenzi khonokho engalatshwa yena engasila sokuphelele khonapho. Abanye abantu abasabazisisa ikuthi elizweni lethu abasibusayo abananzi impilo yomuntu, abalamsebenzi lo muntu. I-shortage le esingakhuluma ngayo, kodwa ungabona sibili ukuthi hayi amadoda lawa ayehluleka.
Abe-Trinity Pharmacy ngabanye abazise uZulu ukuba abesenelisi ukuthengisela abasebenzisa ama-medical aid leyo mithi, kodwa baveze njalo ukuba abadinga imithi ephathisa abalemvukuzane bezotholiswa indlela zokubasiza ukuba bayithole. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lwezempilakahle yehlule ngoba zibikwa beziphakathi komhlangano phezu kwalolu daba lokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umne wabo kaMuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDCT. UMnumzana Casper Tsvangirai obhubhe ngomgqibelo ubekwe namhla ekhaya lakhe eBuhera. UMnumzana Tsvangirai ongaziswanga iminyaka yokuzalwa ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi eside ngomkhuhlane ongavezwanga izihlobo. UmkaMuyi u-Elizabeth Tsvangirai obikwa ephakathi kokudonselana impahla kaMuyi lemuli kaTsvangirai ubikwa ubengekho emngcwabeni lo. UChris Gandwe Studio 7 uxoxe losakhulayo webandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalos Siziba obekhona kulo umngcwabo.
Ya ebesiye ke eBuhera lapho ebesiye phelekezela uMnumzana Tsvangirai obelahlekile njengoba libonile isecure yethu eparty lapho-ke bekubuye leadership president, lama vice president, the youth leadership, lama yama senior officials, our party. Lapho ke okukhulunywe ikakhulu ngendaba ke eze party mayelana lokubambana kwethu le family Dr. Modisa Sandra esamncwaba njalo ke kunalowo muzi ekhulumile u-organizer wethu ukuthi ube seke wagula nje khatshanyana eGwegwe eMidlands wabese edlula.
Ube kugulawa yini umkhuhlane womthetho?
Isimo siyazakala kakhulu njalo sikhulunywa ngabantu befemily. Bathi-ke thina sikwazi ukuthi-ke ubeke wagula kwesikhatshanyana nje engakadlula.
Unkosikazi kamuyi umnumzana Tswangirai yena ubekhona yini u-Elizabeth?
Hhayi, namuhle emngcwabeni ubengekho.
Bakhona yini abamanye amabandla ababuyile?
Besilabo abaphathi bendawo abemasonto abezayoja lamanye ama-methodist abesonto ezikhona pho njalo labo sabhuku bendawo usabhuku bekhona-ke njengoba kuyibo abaphethe umuzi wasebhuwera njenge-leadership bebekhona ukuze-ke baphekezele-ke umuzi.
Lo ngosakhulayo webandla le-MDC umnumzana Gift Ostalos Siziba ubekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 esebhuhera. Umqeqeshi weqembu le-Dynamos uLloyd Chikove uthi akusoze kube lula ukuxotshanisa impala ezimbili njengoba leli qembu lidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku, ikanti kuligi lilwisa ukungagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Dynamos ngelinye lamaqembu amane afinyelele kwisigaba se-semifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba se-quarterfinal edlalwe ngempela viki yedluleyo. Iqembu le-Dynamos litshayele i-Rentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembewu andubanakho ukuba umdlalo ufike kumlindo yacina lawa maqembu engutshikelo bhanqa 1-1. Umqeqeshi weqembu le-Dimbare uLloyd Chikove uthi ukuphumelela kwawo emdlalweni wangempela viki kuyamthokozisa kakhulu, kodwa olo mhethehede ngoba iqembu leli libhekane lengozi yokugunyulwa kwisigaba se-Premier Soccer League.
Unfortunately, we are fighting on two fronts.
Udubo esibhekana lalo yikuba yonke imidlalo esisiyayidlala iyabe ifana le-final, kodwa sizazama ngamandla wonke ukuthi sizame ukuba siqede isizini yalonyaka siphethe okuthile, kodwa okusemqoka yikuba iqembu lingagunyulwa kusigaba saphezulu.
Iqembu le-Dynamos lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo yokutsho ukuba lingazithola selidlala kusigaba sikadivision 1 ngomnyaka ozayo nxa isizini ingafika emaphethelweni lingazange likhuphuke lisuke kuleyo ndawo, kumbe nxa lingala lilokhu lithelela lisiya phansi. Amanye amaqembu aphumelele kwimidlalo yeChibuku Super Cup ngabalisa eliphethe inkezo eleHarare City lona elinqobe leHighlanders nge-2 kanya, eleCapes United elinqobe leChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembeku, kanye leleTriangle lona elinqobe leNitroot nge-5-1. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abezimota ezithwala uZulu koBulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents. Inkampani yekhansili yakoBulawayo epheka utshwala eyingwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi uhulumende kaphange alungise udaba lokusilela kwemithi yokwelapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.